ikomiti yedalela iparlamente ebona ngezomvikela ibikobulawayo namhla iqhuba lomhlangano lapho abaphatheke kuwo abathe kubalulekile ukuba ikomiti enjengaleyi izimele yodwa ukuze kube lokwahlulelwa okungelabandlululo. Unkosikazi Patricia Chabalala olwela amalungelo oluntu ugcizelele lumbono.
Sifisa ukuthi ikomiti yona leyi ibe very independent. Asibafuni oprojekti, asibafuni amapolisa, asibafuni phakathi. Njalo sikhangelele ukuthi nxa amapolisa lawa engaba esetshenziswa khonapho asisoze sikhululeke ukubika inhlupho zethu. Sengirejiwe, ngirejele ipolisi noma ngirejele isihlobo sepolisi senzeka kwesaba ngoba vele ipolisa likhonapho lizabe lingihlukumeza. Njalo sikhangelele ukuthi icala leli lingaze libe le 15 years umuntu angazizwe sefuna ukuyalizipota ayoripota ngesikhathi sakhe livulwe.
Umnumzana Shelton Sugar Teno osakhulayo uthi abatsha kumele bephiwe ithuba lokuphatheka kukhomishini ebunjwayo.
Sizafuna ukuthi lathi sithole i-3 quarters yokuthi lathi ontanga siqualifye ukuthi lathi sirepresentele kukhomishini laphana besirepresente abanye bethu lapha kobulawayo. Ngazo kuyiliphi bandla liphi bandla kodwa siyazana iy'hlupho zethu njengoboy ukuthi ziyafanana.
Unkosikazi Sukoluhle Mhlanga omela abakhubazekileyo ekunhlanganiso ye-Women's Coalition of Zimbabwe uthi abakusimo esifana lesakhe kumele bephatheke kule imihlangano ngoba labo bezothola bephakathi kokuhlukuluzwa emphakathini.
Uhulumende ufisa ukuthi abhale ama-bills abe esiza anjengaleyi yanamuhla ebesilayo i-Independent Commission abhale ngama-languages that are friendly to us as the disability fraternity. Yithi kakhulu ama-victims of GBV, victims of abuse endaweni ezihlukeneyo. So kungaba mnandi ukuthi lathi sithi ukuphatheka endaweni ezi.
Umnumzana Levi Mayihlome owayeyisiphathamandla sebutho njalo engumgcinisihlalo we-Committee ye-Defence, Home Affairs and Security Services uchaza injongo yalo ngalumhlangano.
Sibona abasingamakomiti amathathu sine e-Parliament. I-Committee ye-Defence, Home Affairs and Security Services, the Committee ye-Justice, Legal and Parliamentary Affairs, the Committee ye-Peace and Security eku-Senate. Sibuye silandela isisekelo sombuso welizwe, i-Constitution, u-Section 210, othi yena kuthi uzafanele kube le Independent Complaints Mechanism, yokuthi nxa abantu bele nsolo ngokuhlukuluzwa owenziwa ngamasotsha namapholisa, benze njani ukuthi izikhalazo zabo lezi zilungisisiswe. So besizelalela abantu ukuthi bathi ngisilandela i-Section 141 ye-Constitution yeZimbabwe.
Uqhubeke wathi abantu yibo okumele batsho imbono yabo umthetho ungakabunjwa.
Besizelalela abantu ukuthi bathi ngisilandela i-Section 141 ye-Constitution yeZimbabwe ukuthi nxa kubunjwa umthetho we-Parliament kumele i-Parliament ibuye ebantwini izokuzwa ukuthi abantu bona bathini ngalowo mthetho. Besize kuzwa imbono yabo kodela ama-provinces wonke angu-10. Thina lami siqalise emathebeleni North, namhla sikobulayo sizoziya emathebeleni South. Sizwa abantu ukuthi bona bathini nge-proposal late lapho bill esifakwe e-Parliament.
Imihlangano le iyaqhubeka elizweni jikelele njalo abanye sebegcizelele ukuthi kufanele ikhomishini ezabunjwa icubungule ukuhlukuluzwa kwabantu kusukela kudaba lwegugurawundi kuze kube lanamhla. Ngimele i-Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.